siya bonga Chris lo marvelous lechana njani mthwakazi omuhle ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje
amapolisa athe abafuni ukuthi si demonstrate
amapolisa avimba ukutshengisela kwabesifazana eHarare Inhlanganiso ekhuthaza ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi udlakela phakathi kwamacele eZanu-PF solusabalele ngelizwe. Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalala umsebenzi zilala phandle kwamahofisi alenkampani eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa eHarare namhla avimbe ukutshengisela ngokuthula kwabesifazana bekhokhelwa inhlanganiso yeZimbabwe Women in Politics Alliance bemanyene leZimbabwe Activists Alliance befuna kutshutshiswe ukubuyiselwa kwabesifazana abalokhe besenkingeni kwele Kuwait ngemva kokuqilwa ngababezithi bazobatholela umsebenzi kulelo lizwe. Kubika uMavis Gama.
Andi me kombe su central. Andi me kapuru su central.
Yikuxokozela lokho ngesikhathi kuphikisana lamapolisa abesifazane besithi kulilungelo labo ukuba bafole bethi okwenziwa nguZulu ikwazisa nje amapolisa ukuba balomcimbi abalawo kuthi wona amapolisa abeqinange lokuthi basuke kuleyo ndawo bucwadlana lalapho kuthengiswa khona amandla kagetsi emahofisini eMegaward ngoba bethi ukubelokhe bebuthene kungaphandle komthetho akusabanga khona lokho kufola njengokuhlelwa kwakho amapolisa abemanyene labo hlangothi lweriot kanye labasebenza becatshile beze ngobunengi ukuzavimba leyo ndawo lapho bekumele abesifazane laba bahlangane khona phakathi kwedolobha leHarare. Inhloso yalokhu kufola inkokheli ebezikhokhela ziveza ukuba bekuyikukhonona phezu kokube lokhe begciniwe abesifazane laba kwele Kuwait beza kuyakusa incwadi yezikhalazo emahofisini ommeli wakulelo lizwe kanye lakamphathi ntambo obudlelwano lamanye amazwe. Abesifazane laba bathi bakhathazekile ngokube lokhe beqhubekela phambili begcilazwa abanye babo kanye lokudonsa inyawo kahulumende weZimbabwe ukuphathisa labo abalokhe besebunzimeni kwele Kuwait ukuze babuyiswe ekhaya. Umkhokheli weZwipa unkosikazi Linda Tsungirai Mararira uthi umane wathintwa ngocingo ngamapolisa lamhle kuseni esaziswa ukuba behlukane lokufola lanxa bebewazisile isikhathi sesekhona.
Amapolisa athe abafuni ukuthi si demonstrate.
Bebekhona abameli bezigaba abangabesifazane okubalisa ummeli webulawayo East edale lePhalamende unkosazana Thabita Khumalo othi ukubone kufanele aphatheke kulokhu kufola obekuhleliwe.
Njengabo mama baseZimbabwe sisebuhlungwini kozi silabanye bethu omama abapronyiswa imisebenzi besikusebenzisa uambassador weKuwait ukuthi bazaphula umsebenzi. Umama laba abanye bachiya imisebenzi bahamba baya apply baphiwa amavisa bahamba eKuwait befike eKuwait khona ngale sebesenziwa izichaka abanye sebefakiswa umabhotolo ukuthi basebenzise imizimba yabo besebenza laba abantu.
Uma Khumalo uveza ukuba kungalesi sizathu bekubone kufanele ukuya kwethula incwadi yezikhalazo emahofisini ommeli weKuwait.
Sikunabazo ngababuye bheke ekhaya. Thina iKuwait yiyo yaqalisa ngoba uambassador nxa yenguye wayinika abantu amavisa ukuthi omama laba bahambe bayehlukuluzwa yaqalisa eKuwait. Apho sathi kona asibelanga sibe lapho kumele sisuke lapha sihambe emapoliseni ngoba sikliwanga.
Bavinjwe kokuphela abesifazane laba ekuthini baqhube lokhu kufola lanxa bebeyiphethe incwadi yokwazisa phezulu kwalokhu kufola. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile leli langa abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi nokubhidlika komnotho. Imbangela bathi ngohulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona ngeWhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter. Inhlanganiso ekhuthaza ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi udlakela phakathi kwamacele eZANU-PF solusabalele ngelizwe, njalo isixwayise inkokheli yaleli bandla ukuthi imise ukulwisana lokhu. Embikweni wethu lenamuhla, iZPP ithe kulabasakhulayo beZANU-PF abaliqembu elizibiza ngokuthi Al-Shabaab abatholise uZulu weMidlands amagabha avuzayo. Ithi abasakhulayo laba bahlukuluze abasekeli bebandla abahambe eHarare ngomgqibelo ukuyahlangabeza uMongameli Mugabe evela phecheya. Umqondisi weZimbabwe Peace Project uNkosazana Justina Mokoko uthi bakhathazekile kakhulu ngodlakela lweZANU-PF lolu.
Sikhathazekile kakhulu ngodlakela olukhona phakathi kwebandla leZANU-PF okuludlakela oluphathelane lezombuso welizwe. Okusikhathazayo kakhulu ukuthi isizalwane esinye ngasinye seZimbabwe silolungelo lokuthi sikhethe ukuthi sifunani, njalo ukuthi sifuna ukubambana lobani. Bakhululekile ukuthi bayenze lokho kuhambelana nesekelo sombuso. Nabantu sebetshaywa ukuthi kuthiwa bahambeleni eHarare ukuyaphatheka kolunye uhlelo. Sibone ngani yibethulwa kwelungelo loluntu okungafanelanga ukuthi kube kukhona.
Iqembu le-Al-Shabaab leli lisekela liphi icele leZANU-PF?
Thina asikhathazeki kakhulu ukuthi okhokhela leli qembu ngubani. Kodwa esikhathazeka ngakho ukuthi kulezicungu ezikhona eZANU-PF. Ungakhangela wena even imbiko yethu esiyikhiphe njengenhlanganiso. Siyethula imbiko ephathelane ngokukhathazeka kwethu ngokukhula kodlakela oluphakathi kwebandla leZANU-PF. Okutsho ukuthi kunabantu abalelungelo labo emephulwayo bephakathi kweZANU-PF. Thina njengenhlanganiso sithi siyakhathazeka kakhulu nxa ukwephulwa kwelungelo loluntu lolo sokufika ukuthi babanjwe ludlakela olulakho ukubalimaza okumangalisayo.
Ungathi lutholakala ekhwekhwe kuphela lolu dlakela yini kumbe lugcwele ilizwe lonke?
Udaba lolu olodlakela phakathi kwebandla elibuthwayo leZANU-PF ludaba osoluchele kunyanga ezedluleyo. Alukho ekhwekhwe kuphela, ludaba osoluchela lungena endaweni zonke zelizwe, ngoba sibona indaba lezingane ziyanda nxa sikhangela ukuhlolisisa kwethu esikwenzayo nyanga zonke.
UNkosazana Justina Mokoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ilunga leZANU-PF ePhalamende uMnumzana Joseph Chuma uthi ibandla lakhe libandla lokuthula, njalo uthi abe-Al-Shabaab laba kumele babotshwe bajeziswe.
Uqala ngiyabe ngifundile sisibana udlakela lolo abalikhulumayo lwenzakele esigabeni sibi sangkhona njalo lusenzwa ngubani.
Vathi ekwekwe kule nhlanganiso ezibiza ngokuthi iAl-Shabaab esihluphile evimbe amanye amalunga ezanu-PF ngempela viki ukuthi engaze aya eHarare ukuya kwamukela umgabe evela phethe.
Into enhle yikuthi wona uyaqamba ngebizwe inhlanganiso leyo anti uthi bayithi iAl-Shabaab. Thina iZanu-PF ayinabizwe ukuthi iAl-Shabaab. Izambezi izanupezi. Al-Shabaab ngeyinye amazwe ezimele yodwa. Okumele umthetho ukhangelisise udingisise laba bantu bangenelwe umthetho ngoba akula muntu ophezu komthetho lapha kwelakithi eZimbabwe. Wonke umuntu usubject umthetho wethu oweZimbabwe. Xa kulabantu abayenza ugaba okunjalo betshaya abantu, into enhle yokuthi kona labo abehlala sepeace because nation love kabadinge laba bantu kufake kube yi-formal report emapoliseni ngoba ngile themba bona thina i-police force yethu yi-organization ebaluleke kakhulu njalo eyakwaziyo umsebenzi wabo kakhulu. Nxa bekhona abantu benzenjalo kumele bebotshwe vele ngoba asiwufuni khonoko. Ngihlala ngikhuluma mina ngithi kona yinto esemqalisayo ngakhumbula owasandulelayo ubaba uJohn Nkomo waqalisa ngesinokhathi sasithi kona ukuthula kuqalisa ngami, uthula kuqalisa ngawe, uthula kuqalisa ngathi sonke. So thina vele singabantu abaziwayo even umongameli wethu ubaba uMgabe selikhulumele kwaze waphosa watshaya ilizwi ekhomba ngokuthi kona bakithi akube lokuthula kungabe lo muntu esitshaya omunye. So nxa kunabantu ekwekwe abatshaya abanye abantu bezizwe i-Al-Shabaab wenze kuhle ngokuqambilibi zikankona abadinge bona labo bajeziswe ngoba sebengcolisa ibizo lezanu-PF ningasingcoliseli ibizo lethu thina sobantu bodlakela.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu-PF edale lephalamende sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalala umsebenzi zilala phandle kwamahofisi alenkampani eHarare sezincediswa ngomkazo labo asebelala emahofisini la besithi bafuna iholo abangakaliphiwa kunyanga ezilitshumi lanhlanu ezedluleyo. Izisebenzi ezizinkulungwane ezine zibikwa zingasayi emsebenzini osokumise ukuhamba kwezitimela ezithwala umumbu oza pathisa abalambayo. Isikhulumeli sikaloliwe umnumzana Fanuel Masikati utshele iStudio 7 ukuthi inkampani kaloliwe le iphakathi kodubo lokusilela kwemali ngoba esemalutshwana amankampani asebenzisa isitimela ukuze linkampani ithole inzuzo yokubhadala indleko zayo ezigoqela iholo lezisebenzi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi iZimbabwe Amalgamated Railways Union umnumzana Kamurai Moyo uthi kabasoze basuke emahofisini la nxa bengabhadalwanga iholo labo.
Izisebenzi abangamamembers ethu lokho bekutheni elokimva izisebenzi labantu ababo into esenze babutane elokimva ukuthi lapho bahlala khona bonke abantu abarentayo okolendlodi lapho ihlala khona sabathatha izwisisi kusukela kudala lokho esibika ama-excuses ukuthi hayi bakithi ngisanginjela ngikaholi ngizabona kusasa ngizabona next week i-next week yabe yadlula. Come mountain, imanje ndibuye imali sathi isquarete ngoba sathatha amaloni emabhenki sizama ukuthi khona silokuze sibhadale ama-rent ama-rent lezi zinto lama-school fees. Manje imali zona ezincane ezizihodayo sezuka zethu kakuthi lamaloni lana emabhengi sicina singasekaluto so wonke umuntu wakoloni wakakula mto yebhengi ezilonge ngulesiqereta uye ebhengi.
Manje ungasitshela ukuthi balala njani khonapho njalo izambuzi basebenzisana?
Hayi kulala kulala ukulala abantu abalali ngoba ukulala uyabohlezi kuhle kumngani wami. Kunje ubudongo bangonabo ubuyi abantu balala behlezi izambuzi lamanzi sikutela khonapho ereways khonoko kukodwa isimbi zonke zikhona ezishodwa sisebenzisa sona leso.
Zona iziphathamandla ze-railways zithini ngodaba lona?
Yazi lathi sinje siyamangala ukuthi into le iqalise na last week ibona yiwo basitshelayo bathi hayi ama-members enu sekustrike. Sathi yebo ke isizathu kuyini imbangela kuyini batsho bona bathi kona bakhala ngama-salaries awe-15 months ne-transport allowance ye-5 months kodwa-ke ukuthi balokuze ukuthi balungise khona lokho ukuthi abantu babele emsebenzini kukhanya bengalawo bakhanya ungazathi ngabantu abangelakusizo sokulungisa izinto.
Manje libona ungani bazahlala okwesikhathi esinganani bekhonaphana?
Hayi uma umkhathi engabhadala namhlanje akula mdofu ofisi kulalegcekeni ma bengabhadala sithi namhlanje ukuthi hayi nansi imali yakwe 5 months kumbe nansi imali yakwe 6 months kumbe yonke ye-15 months kusiyathola ilanga namhlanje ka ungasela muntu.
Umnumzana Kamurai Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Railway Men's Union ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Live Talk lamhla sihlaziya umhlangano okhangelelwe ngabanengi phakathi kwabalwa impi yenkululeko lomongameli Robert Mugabe kusasa. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umbuzo osubuzwa ngabanengi kudaba lokufunyenwe izintatheli zindaba ze-International Consortium of Investigative Journalists kungwalo zenkampani yamagqwetha akwele Panama eziveza izinothi zamazwe omhlaba ezicatshisa inotho yazo emazweni aphetsheya ngothi angaphi amagama ezinothi zeMelika. Zindala zombili kumkhankaso wokudinga ozamela ibandla lakhe kukhetho lukamongameli weMelika kuma-Republicans phakathi kukamnumzana Donald Trump lo-Senator Ted Cruz ngemva kokunqotshwa kukamnumzana Trump izolo eWisconsin. Nakucele lama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton lokhe ekhokhela lanxa enqotshwe ngu-Senator Bernie Sanders kukhetho lwayizolo esigabeni sinye. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla silonkosikazi Lorraine Ncube Kambule odabuka eDekezi eFilabusi osehlala eNgilandi. UManxube yena empilweni uyingcwethi kwezokuthunga izigqoko othe esefika eNgilandi wengeza ulwazi lwakhe wafundela njalo ukuba ngumbalisi wezifundo zokuthunga. Asizwe nokunengi kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngathi ngisuka eZimbabwe ngase ngiqedile uform 4-1 ngangena esikolo sokuthunga ngayenza i-certificate level sengisiya e-Spaces College lapha ngayenza khona i-diploma. Ngaqalisa ukuthunga-ke ngithungela abantu esigabeni. Ngase ngibuya e-England yikho lapho engafika ngaqala futhi ukufunda ngangena e-college ngayenza ama-subjects engangingawa pasanga esikolo ngisenza i-O-level yami. Ngaqhubeka-ke ngangena e-university lapha ngayenza i-fashion product development i-degree ye-fashion product development. ngaqeda lapho ngabuyela futhi back e-university ngayenza i-postgraduate ye-education. Ngase ngithola umsebenzi wokufundisa i-fashion design e-Bradford College.
Wathutha konke le mali yakho?
Ngathutha konke le mali yami labantwana bonke selapha.
Abantwana bangaki njalo lamabizo?
Abantwana babili, oqala ngusheni kule mnyaka ye-21 lonyaka, then owesibili kuthiwa ngu-Learning elo mzukulu wase lo mnyaka kuthiwa ngumiya. Ngiyathaba sibili ukuthi ngibe lo mzukulu, kodwa ekuqaliseni ngangisithi hambe ngaba ngugogo ngengaka, kodwa ngokuya ngokuya umagoda esazithale ngajayela ngakuthanda khathezi, hhayi ngimbona eyingxenye yempilo yami, nguye umngani wami. Fela udondolo lwami phela, ngithi kuthiwo njalo abazukulu.
Mbona-ke lapha ususesibangeni esekolitshini e-university, wenze lokho kokuthunga, wenza njalo kokufundisa. Kuyini okwakwenza waqambuka waya ekuthitching?
Ekuqaleni ngangisesaba nje ukuyazi nxa ufika elizweni ongalijayelanga, ngisesaba ukuthi kambe ngingakwanisa ukuyenza lokho, kambe ngingabuyela ngithunge. Kodwa ngokuya kokujayela la ama-internet la safika kulezi nsuku, ngibona abanye ngendlela abenza ngayo, kwangenza ngaba lesibindi sokuthi ngiqalise ukuthunga, ngiqalise ukuthi ngifake impahla zami engizithungileyo kwi-internet, abantu baqalise ukwenza ama-orders. Kodwa ngaleso sikhathi kwabuye futhi kwaba nzima ukuthi ngikwanise ukuthi ngiphile ngisenza khonokho kodwa nge-market evele ikhona njalo labantu engibajayeleyo. Ngase ngicabanga ukuthi kungcono ngibuyele esikolo ukwenzela ukuthi ngikwanise ukukwanisela izifiso zami njengokuqaliseni kwami. Isifiso sami sasengesokuthi ngingayenza i-course leyo yokuthunga, ngikwanise ukuthi ngifundise abanye abantu ulwazi engilalo ngilinike abanye abantu. Ngangijayela ukuthi ngikwenze ngisekhaya, ngivele ngithi nxa ngithunga abangani bami ngibafundise labo ukuthunga. Ngathi sengifike lapha ngabona kuyi-opportunity enkulu yokuthi ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyefunda, ngifundele ukuthi ngifundise abantu and ngikwazi ukuthi ngibisele ulwazi lolu engilalo esigabeni sami.
Ekukhangeleni impahla zakho ngiyabona ukuthi ayisilo lwazi lodwa olufundileyo, kodwa-ke kungaba yisiphiwo sokuthi vele ulesandla esihle esithunga kuhle.
Ye, ngingathi yisiphiwo sibili ngoba angiqalisanga namuhla ukuthunga, njalo angiqalisanga sengiqedile izifundo zami ngisaseZimbabwe. Ngaqalisa ngisasengumntwana, nganjayela ukuthi ngibone umama ethunga, nxa ethunga khonaphana ngihlale eceleni kwakhe. Kuthi amadende la awaphumileyo wathiya ngicele ukuthi ngithunge okwami, ngithungele odoli bami. Enganika ngithunge ngithunge kusiya ngokuya ngisiyafika iminyaka elitshumi, ngase ngikwanisa ukuthi ngithunge isibhoko sami. Ngaqhubeka ngithunga ngisazange ngistophe, umama wangithengela umtshina. Ngangibona-ke sengithungela abantu abaningi ngesikhathana esingatsho lutho.
Unkosikazi Lorin Ncube Kambule yingcwethi kwezokuthunga ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Lingxoxo inde kodwa ngenxa yesikhathi asenelisi ukuyidlala yonke, ngakho lingadani, sizaqhubeka ngalingxoxo kuhlelo lwabesifazana ngomgqibelo. Lingakhutha.
Lingalitshona njani izulukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda, sihlaziya udaba lokufungiswa ukuzenziwa abantwana nsuku zonke ekuseni nxa beqala isikolo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ngubingele.
Ngiyabonga msakazi, lami ngiyabingelela wena, mbingelela abalandeli.
Uthini wena ngodaba lolu olwe-National Pledge esiluzwayo lulukhathazayo lezi nsuku?
Okokuqala, udaba lwe-National Pledge lolu thina njengabafundisi sihlale phansi
ngomvulo salecuvu ngobulawayo salecuvu ngolosini ngolucungulisisa sabonisana saphuma lezinqumo ezithile. Okokuqala into le ilayiphathi ngoba ilezizathu ezimbalwa ezingabazine zibe zinhlanu eyenza kungasiphathi kahle. Esakuqala ngesokuthi thina ikakhulu thina amaKristu imthandazo lo wokuthi wakwenziwe uhambelani lokholo lwesiKristu ngoba okokuqala iBhayibheli uJesu wasifundisa ukuthi singafuni. I-national flag ivala lithi pledge litsho ukuthi lihambeka levala lithi oath isifungo. So Jesu wathi singafuni. So nxa abantwana bethu befundiswa suku zonke senxa beza kuye emakilasini baqale bathi bafune kuyikokwephula sifuna ukufundiswa kwebhayibheli okufundiswa libhayibheli. Okwesibili ungalalela bala umutho kumbe inkulumo yomthandazo ayihambelani futhi lekufunda ezifundiso zebhayibheli ngoba icalaba ngobaqala ngokusibona siyavuma kuNkulunkulu basebeqala ukukhuleka kwabantwini abafileyo. Sina sikholwa ukuthi iBhayibheli ithi lena singakhulumi nabafileyo sokungazanthwa ngumthethelo ukuthi abantu bethu bamele baqala bathethele nsuku zonke ekuseni. Okwesithathu into ikhambana ne-constitution yeZimbabwe isection ekhangala ngokuvikelwa kwamalungelo abantwana sokuthiwa abantwana akakumelanga basukuluzwe kunjalo benziwe into engahambelani lokholo lwangakibo. Okwesine iphakisa futhi isection yamalungelo i-freedom of conscience sokuthiwa khona muntu nomuntu lelungelo ukuthi akholwe akufunayo. So lapha sibona ipledge le yenza isifosa ukuthi sikholwe ukholo lalo umuntu obhale leyo pledge. So ke sibona ngani into enganihlanga kakhulu yikho sikhankasela ukuthi abantwana bangakwenzi lokho kofunayo azenzele kungabi i-compulsory abantu bangaphoselwa ukwenza into abangayikholwayo.
Manje ke njengenhlanganiso zokholo licabange ukuthi lizathatha nyathelo bani?
IBhayibheli kulona inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaJehova. So sicale sibona kungcono ukuthi simemezela ukuthi abantu baqale ukukhuleka bekhulekela ilizwe lakithi leZimbabwe. Izinqumo ezenziwa ngabakhokheli bethu. Siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka-1996 vaguqula i-National Anthem, sakhipha i-National Anthem engumkhuleko wezibusi e-Afrika. Saqala ukuhlabela ingoma zokukhuluma ngamaqhawe. Asonkenzi ukuhlonipha amaqhawe kodwa kubi ukuwakhonza. Isimo seZimbabwe, iZimbabwe kusukela ngo-1996 into eziningi zathi siwa kuze kube nanamhlanje. Sesibona ngani siphethina kakukhulekwe osenqunsa bonke abakholwa njengathi abakristu ukuthi nisiqalisene nokukhulekela ilizwe. Okwesibili sizibona sizathatha udaba lolu siluse emthethwandaba ipledge. Okunye futhi mhlaka-30 sizaba nosuku lokukhuleka angakinini sikhuleke. Mhlaka-3 ukuthi mhlaka-3 abantu simenini sithi no sihambele abantwana bethu ezikolo siyetshela ama-headmaster ukuthi hayi owamntwana akakhuleki singakwenza sonke siyebhalisa uzafosa umntanami ukuyenza leyo pledge ngizamhambisa emthethweni.
Hayi, isikhathiso singasavumi. Siyabonga kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli, sibambeleni sonke, sihlale kahle kodwa siqhubeke sikhulekele ukuthi uNkulunkulu angenele kulesi simo. Siyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Siyabonga Chris ngokusethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Mighty Warriors linqobele Zambia nge-1-0 emdlalweni wehlandla lakuqala elisigaba sokugcina esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Kubika uJoseph Njanji.
Ohlohlele iqembu leZimbabwe ngokuda kwaShepa Sopo yena olitshayele emambuleni sekusele imizuzwana ukuba ihlandla lakuqala lomdlalo wanamhla lifike emaphethelweni enkundleni yeRufaro esesigodlweni iHarare. Ngehlandla lesibili iqembu leZimbabwe lizame ngamandla wonke ukuba lingezelele amagoli kodwa likwenelisanga lokho ngoba unozinti weZambia uHazel Nali ube yisinama. Ngokunqoba kwalo lokhu iqembu leZimbabwe lithuthukise amathuba alo ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon nekupheleni kwalo nyaka. Ukuze leli phupho elokuyadlala kumidlalo ye-Africa Women Cup of Nations ifezeke, kuzamele iqembu le-Mighty Warriors lingavumeli ukunqotshwa emdlalweni wesibili ozaqhutshelwa kwele Zambia ngesonto ezayo. kuzamele aqaphele amantombazana eZimbabwe ngoba iqembu leZambia livelelile khubwe lokuba likhitshwe iqembu leZimbabwe kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo ye-Olympics ezaqhutshelwa kule Brazil ngenyanga kaNcwabakazi. Iqembu leMighty Warriors ngelinye lamaqembu athole ilungelo lokuncintisa kumidlalo yenguqu yabesifazane kule midlalo ye-Olympics ngemva kokunqoba iqembu leCameroon. Umncintiswano we-2016 Africa Women Cup of Nations uqoqwa inhlanganiso ye-CAF njalo uzaqhutshelwa elizweni leCameroon ekupheleni komnyaka. Le midlalo izaqala ngenyanga kaLwezi ifika emaphethelweni ngenyanga kaMpalakazi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Lila lemthwakazi omuhle.